Endaweni phose zonke kwele South Africa, abantu bebephatheke imisebenzi yabo yansuku zonke, bengakuhluphi ngobizo lokuthi kuvalwe konke, kube nokutshengisela kwensolo yabo kuza abasebizweni. Abebengaphathekanga laba bebengathandi ukutsho ukuthi yindaba bengabanga ingxenye loba nje bulenjini be-internet iningi belikhala ngokuthi kufana nje lokuchitha isikhathi. Kodwa ke endaweni evale evansi yeJohannesburg kulehlekana labaphume bayatshengisela. Abebetshengisela laba bavale imigwaqo ngamatshe bathisa namathaya besithi akuxoshwe bonke abokuza ezitolo ezisaphisikayo ezime ngokuthi ngamasipaza kwele South Africa. Bathi zonke lezi zitolo kufanele ziphathwe izalwane zakwele South Africa. Omunye abebetshengisela laba umnumzana Michael Maleka ongumgcinihlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula ePretoria uthi akuziseka ukuthi kungathi iningi labantu bengasebenzi emalokishini uhulumende abesevumela abokuza bethatha amasipaza okuyiwo angaphilisa abangasebenziyo.
Into esifuna kuye i-GNU noFikelelo ngokwakhe sasesepresident makacabangela sasicabangise kahle ukuthi into azikhuluma ziyakholeka la. You are not saying mabahambe sithi mabeze la ecountryni illegal. Those who are illegal mabaphume kahle straight. Siyakucela president, do that because of your COVID wasithumela amasotsha. Manje siyamangala abantwana abafrikana awuthumele amasotsha.
EPretoria kulehlekana laba betshengisela elihlangane eChurch Square emzikini yedolobho. Laba bona bebesithi bafuna umongameli Cyril Ramaphosa esehlalweni ngoba nguye ovulela bokuza ukungena kwele South Africa bezoqeda amathuba. Obekhokhela leli qula umnumzana Simadimela Tswene uthe Studio 7 ukuthi bathi ukuthele inkulumo esanda kwethulwa ngumongameli Ramaphosa eyokuthi uzakwenza kube lula ukuthi izalwane zakwele Nigeria zethekelele kwele South Africa. Abanye bebesithi bacasukile ngokwengezwa kwesikhathi amaphemithi ezalwane zeZimbabwe awe-ZEP ngoba lokhu kutsho ukuthi bazaqhubeka besenza imisebenzi okufuze ithathwe izalwane zakwele South Africa. Umnumzana Tswene uthi lobanje ephuke inhliziyo ngokungaphatheki kwabantu abaningi kulokhu kutshengisela ababuyele emuva ngokuthi umongameli Ramaphosa ehle esihlalweni.
Kulokuthi i-government ize ne-law yakuthi certain categories of businesses of economic activities mele siyenze abantu balaba eMzansi kuphela. Ama-foreigners must not own spaza shop for instance.
Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi ukungasekeli kwabantu kutshengisela lokhu kukhombisa khona ukuthi akusizo zonke izalwane zakwele South Africa ezizonda abantu bokuza.
Ama-South Africans amaningi ama-research asekhulumile even kusiya kuma-elections. I-research yabonisa ukuthi abantu base-South Africa bakhathaleke kakhulu ngezinto ezifana nemisebenzi le-economy hatshi abantu bokuza.
Loba nje uhulumende engaphawulanga ngokutshengisela kwalamhlanje umongameli Ramaphosa ngesikhathi ephawula ngokuthi kuzenziwa kube lula ukungena kwama-Nigeria elizweni wathi lokhu kuzathuthukisa inhlelo zokwethekelela ilizwe le-South Africa lezamabhizimusi. Ekungezweni kwesikhathi amaphemithi e-ZEP umphathindaba bogatsha lendaba zasekhaya umnumzana Leon Fraba wathi wathatha leli nyathelo ngoba efuna ukulandela umthetho engakenzi isinqumo ngesiphetho sala maphemithi. Edabeni lwamasipaza uhulumende uthi bonke abalamaphepha asemthethweni nabalelungelo lokuqhuba amabhizinisi bale mvumo yokwenza lokho ngoba yikho okuthiwo isisekelo sombuso. Mina Studio 7 ePretoria kwele South Africa nginguthuso Komalo.